njengama-resident esikukhalelayo yokuthi asifise ukubana si-reduce to abantu abangani bahlale emakhaya ukuthi amanzi esiwakha ezboraneni thina sekufisa ukuthi amanzi ephume kuma-tapsezinjini zethu singazange phasimaphandle lamagaba. So we appreciate inzame zamukenzo kodwa lokhu sicela kakhulu kulokubana ngathi kungabi nithisa sasikathi amanzi engene emathephini ezindlini zanokuthi siye kukhesiboraneni.
Sesikhuluma ngokusilela kwamanzi, kuyini elikwenzayo ukulimukisa abantu ngomkhuhlane we-cholera?
Ngendaba ye-cholera ukuthi behlale kuthi awe ukuthi umkhuhlane lo ukhona nokuthi bengazivikela njani. Kodwa ma siyananzelela ukuthi indaba yamanzi lofisikawe awukabi le-improvement and okwenza kube wes kakhulu ukuthi izulu alimanga ngendlela elijwayele ukuna ngayo. Isithi council iyaprovide amabhawuza kuma-different areas. So sesiye sakhulumisana labo sizama ukuba ukuthi sibacele ukuthi at least belethe amabhawuza lana amanzi ebuye more frequent yenzele ukuthi abantu bengagcini besiyaamanzi ezindaweni ezingakumakhili angavunyelelwanga ngoba kuba yingozi. Siyathola ukuthi kulama-cases abantwana bacina bewela laphana begabule. Sikhulumisana lesithi council all the time ukuthi bengeze. Isaplaya yamanzi through amabhawuza.